angiboni ukuthi kulento embi khona phala ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine. Ingakho angiboni ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia. So ke ngaleso sizathu ngibona ingathi kuvele kuba njalo, i-concentration ivele iba njalo nxa ukuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo bheke izigaba zabo. Njonga lokho esibona umnumzana uZelensky laphana elokho ehlongoza esitsho echaphazi ngenduku.
Yona impi uyibona njani sikhangela ukubana ele-Russia lalithe lizahluthuna ilizwe le-Ukraine ngamahola nje ambalwa, kodwa sokwedlule inyanga eziyisithupha, ukubona njani lokho? Kungakutshengisani
impi yase-Ukraine babugande ukuthi yimpi ejulileyo kakhulu. Okungawukuthi layo umnumzana uPutin wathi nxa eqalisa lento le akazange ayicabange kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo, ngoba yena kwathi ukuqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe kuwukuthi yimpi akhangelane lelizwe lase-Ukraine kuphela. Yingakho wayebeka istatement esifana naleso sokuthi sona umbuso wase-Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola. Kodwa-ke nxa sesithi sikhangela kathesi lelizwe lase-Ukraine yebo, kodwa-ke impi le ayisaliwa lelizwe lase-Ukraine lilodwa, ngoba lapha sesingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lishumi sesibala amazwe afana labo Germany, amazwe afana labo America, amazwe afana labo Britain, amazwe wonke nje ama-Western countries analaa ku-NATO wonke ame muva kwe-Ukraine yiyo ase-supply izikhali i-Ukraine. Yingakho i-Ukraine ithola amandla okuthi iyenelise ukuthi i-challenge yenze ama-counter attacks ihlasela layo laphana amabutho ase-Russia. Yingakho sathola ukuthi ilizwe lase-Russia amabutho ase-Russia akasayenelisi uku-advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo, noma ngendlela leyi ababekhangele ngayo ukuthi bengenza ngayo. Even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma-different points, abanye beza ukubuya from west, abanye beza ukubuya from east, kodwa-ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi ngokuthi abahambe beluphondo ngenxa yokuthi yiko sagcina sibona u-general omunye wase-Russia laphana wagcina ekhitshwa kuposition eyinye lana, wagcina kufakwa uBuchamendi lo owayenguye owayekhangele laye laphana ngesikhathi sempi yase-Syria, owayekhangele amabutho ase-Russia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase-Syria. So ke impi le asompi encane, impi le yimpi e-complicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu, okuyimpi elwiwa ngombhobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebhenki, ephinde ilwiwe nge-ball paint, iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela. Ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impi leyi kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela mahlayana.